la kuyisiphathela noyela besifazana lilami osithandekile mhlanga lamhlanje sixoxa nonkosikazi Cora Ngebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi bagqugquzele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludlileyo. Sicubungula ukuthi zande abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abaxoshwa edale lephalamende elesenethi lemakhansili ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikholwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansilas akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavoti njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-record la asuke enzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwani thizeni okugcina kubangela ukubana abavotayo bagcine besiba-affected ngoba bona bayabekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu owayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngobuningi bayivota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lephalamende likhethile lishonile, thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa sokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina sikufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibandla? Njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla leZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo. Okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlula ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngapha endaweni yemathebeleleni. Okuyinto ezise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisi bafila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo. But ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla, azange ekhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini, ubevele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-X.
Kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana.
Eqinisweni ukuthi ama-by-elections abantu abangashanga kuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona. Okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengeZANU-PF liyama-members lama-structures aphilayo. Okubangela ukubana nxa kufika ama-by-elections abantu abawaphakama ngobuningi besiyavota, bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo alama-structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla lelibusayo ligcina lisiba yile njani elithathayo kuma-by-election. Lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba nama-by-election. Kumbe i-by-elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi, siphakame ngezimulo, umama, ubaba, mntwana, khulu, gogo, siphama ngobuningi siyevota sikhethe. Bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo, ayiwo akhethwa ngabantu, ibandla le-CC nebandla leZANU-PF ukuthi abayekele ukudelela uZulu ebafakela abantu bokuze endaweni zemathebeleleni, abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo. I-internal politics zabo sicela-ke ziseze abanikazi bendawo. Abantu bafuna ukuzibusa. I-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi, asiyi-practiseni kuma-internal politics zethu, ibe sikhula isifida to the national politics ngokuba usuvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla athizeni ngalawo mabili angabusa, kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo, sisiselwa emuva.
Lowo ngunkosikazi Cora Ngebele olwela ilungelo loluntu esixoxa naye koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ilami usithandekile mhlanga, yikho napha eWashington DC.